Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle lamhlanje kungolwesibili mhla ka 4 kuMbimbitho 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
Gamboni ekhuluma ngezwe kazi leAfrika akulalutho alalo aluthandayo ngaphandle kokuthi njengakhonoko lapha fakilihle khona eSouth Africa.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo phambi kwamadale omabili ePhalamende namuhla.
Akula i-medication, akula izinto zokusebenzisa, lawo amanezivele azama ukuthi ayenze, kunoko ayakhonisa ukuyenza.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu, i-Amnesty International, ithi iphatheke kabi ngokwanda kwabantwana ababhubha besanda kubelethwa kanye labesifazana abafa bebeletha. Ibhanga le-European Investment Bank leStanbic ethulele uZulu imali yokuthuthukisa amabhizimusi abesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo lamuhla kusihlwa ekhuluma ngokutshiyeneyo edale leCongress phambi kwamalunga eHouse of Representatives laweSenate ngesikhathi kulabanye abathakazelela akwenzayo kube labanye njalo abachothoza umsebenzi wakhe. Vesithi ubhidliza inhlangothi yeziningi zikahulumende. UTrump ukhangelelwe ukuveza inhlelo zakhe zokuthuthukisa umnotho ezokuphungula inani lezisebenzi zikahulumende, ukumisa impi ephakathi kweUkraine leRussia ezabantu bokuza, intengo yempahla, ukugugudeka komnotho lokunye okuchiyeneyo. Uza kwenza lokhu kulamanye amalunga edale leSenate lawe House of Representatives abakubandla lakhe asebethwaliswe nzima nabantu ababamelayo abakhala ngokugunyulwa kwezisebenzi kahulumende lokumiswa kwenhlelo zikaZulu. Okwamanje uhulumende wakhe ulungiselela ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ukubhadala izikwelede zelizwe lokwehlisa imithelo yezinothi. Abaphikisayo abakubandla leDemocratic Party bathi uTrump wenza okungaqondanga, ngakho kumele zivinje zonke inhlelo zakhe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe odabuka eZimbabwe ohlala eTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Uzabamba-bamba izinto eziningi ikakhulu eziphathelane laye ukungathi ikuziphakamisa lokuziqakisa lokuziqakethekisa yena ngokwakhe. Angiboni ezaphuma lento le esingathi thina yipolicy ebonakalayo sibili ukuthi uzayilandela.
Yebona zani udaba lweUkraine lalo uzakhuluma ngalo kumbe uzakhangela eceleni nje?
Lolo ke gasoza yekele ukukhuluma ngalo ngoba into achiseka ngayo, into afuthelana ngayo okwazona izinsuku ngoba wehlulekile ukuthi basayine laphana ukwenzela ukuthi ngabe kade sesekhuluma ukuthi sele minerals zonezi ezivela khona ngale eUkraine.
Ye, nxa sisikhangela langezomnotho, uya kubeka njani ezomnotho lapha baba Mthombe?
Mbona ngathi uzakhuthaza akhulume kuyamasa kancane ukuthi laba beCanada leMexico sebeqalisile ukuthi babhadale i-tax. Akhulume ukuthi kuza kwehla intengo zokudla landani masinyane. Kodwa ke azabe kukhuluma uzabe kungathi kakuhambelani ukuthi intengo ziyaphezulu, ama-tariffs lawo azaphinda kweze futhi intengo ziyaphezulu.
Ye, ubona zani ulakho yini ukhuluma ngezwekazi le-Africa?
Hhayi, kamboni ekhuluma ngezwekazi le-Africa. Akula lutho alalo aluthandayo ngaphandle kokuthi njengakhonoko lapha fakilihle khona e-South Africa, ukuthi e-South Africa abamhlophe bayathathelwa umhlaba. Kodwa ngingazange ahlolisise futhi lokuthi liqiniswe inganani khonoko.
Ye, ukuthi bona abantu abadabuka kuzwekazi le-Africa babefisa ukuthi bezweni okuphuma emlonyeni ka-Trump.
Mbona ngathi okukhulu kakhulu abakukhameleleyo ikhona lokho ukuthi nxa kumisiwe uncedo lolu lwe-US aid. Mbona ngathi babe bekhangelele ukuthi ngabe uyakhuluma ukuthi seluwile futhi uncedo loluyani ukwenzela ukuthi bancedakale khona le e-Africa. Yikho embonathi babe yokukhangelele kakhulu ukuthi nabe uyavuselela uncedo loluyana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eTexas khonapha eMelika ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International Zimbabwe ithi iphatheke kabi ngokwanda kwabantwana ababhubha besanda kubelethwa kanye labesifazana abafa bebeletha. Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Sleiman Kwidini utshele idale lephalamende ngeviki edluleyo ukuthi ngozibandlela kubhubhe abantwana abangamakhulu phose amathathu 299 besanda kubelethwa okwaziwa ngokuthi neonatal deaths ngesiNgisi, kanye labo mama abangamachumi amahlanu lane 54 ngesikhathi bebeletha i-maternal deaths. I-Amnesty ithi amanani lawa aveza sobala ukuthi inhlelo zempilakahle eziqondane labesifazana abazithweleyo kanye lensana aziqhutshwa kuhle. Ithi njalo uhulumende weZimbabwe kumele athathe amanyathelo aphuthumayo alungisise konke okusilelayo ezibhedlela ukuze kwenqatshelwe ukulahlekelwa imphefumulo kwabomama labantwana. Umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi yokwelapha, imitshina kanye labodokotela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabongi iZimbabwe Nurses Association umnumzana Anthony Majongo.
Siyazama ukuthi sisebenze ukusebenza kwethu sisebenze emsebenzini, but sikayabona vele ukuthi akhula izinto zokusebenzisa ukuthi sikwanise ukuyenza umsebenzi wethu kuhle. Kodwa khonako vele kuyabangela ukuthi bakwanisa ukuthi umuntu singakwanisa ukuthi simncedise.
Ungathi kuyini kahle kahle okusilelayo ezibhedlela okungabangela ukuthi abantwana babhubhe besanda kubelethwa kumbe omama labo babhubhe ngesikhathi bebeletha?
Ngakhuluma ukuthi vele ezibhedlela iyeyokuthi ngifuna ukuthi ikhangelele i-government ikhangelele ukuthi vele ibe number one priority endawo yokuthi vele sikhuluma le mpilo yabantu la. So vele ukuthi akhula i-medication, akhula izinto zokusebenzisa lawo amanesi vele azama ukuthi ayenze khonoko ayakhonisa ukuyenza. Kodwa kunjalo vele labo vele imuro yabo very low endawo yokuthi vele bayakwanisa ukuthi bayasebenza, but labo vele bakwanisa iy'ngqondo zabo vele ziyakwanisa ukuthi azikho kunapho nendawo yokuthi vele banendlala. Imali bayayibhadala layo vele ayikwani ukuthi wena uyasebenza ukhumbula ukuthi vele ekhaya akula ukudla njalo kuyakangelwa ukuthi vele umsebenzi wakhona ungabalula. So siyakuthaza ukuthi i-government ikhangelele konke konoko ukuthi i-health service delivery system yethu iqhubekele phambili ibe imnandi.
Ukhona ezibhedlela siyaze siyikhathini esiningi kusilela cishe yonke into, imithi yokusebenzisa, abongi, odokotela, lokunye okuchiyeneyo. Kathesi ungathi umumo uminjani kahle kahle?
Hayi, kathesi sona vele ezibhedlela siyasebenza kungela izinto zokusebenzisa. Kodwa even medication abantu bayathenga, ama-patient abantu laba bayagulayo bangabuya bafuna ukuncediswa, bayabhalelwa izinto ukuthi bayothenga phandle ema-pharmacies ukuthi sibuye sibancedise. Kodwa khonokho futhi kuyabangela ukuthi isikhathi sokuthi bahambe bayothenga isikhathi sokuthi sincedise abantu laba bayagulayo khonokho sokubangela ukuthi umuntu singamncedisanga aqine abhubhe konke okumbe abewese.
Lona udubo lungaphi kahle kahle mnumzana Majongosi, ungathi uhulumende kafaki imali eyaneleyo yini kumbe iyafakwa ihuquluzwe ngezinye indlela, lungaphi udubo kahle kahle?
Siyabona vele ukuthi vele imali ayifakwanga iyakhwanayo lendawo yokuthi vele singabona ibhajeti yenzwa lapha iyeuzi. Siyafuna vele ukuthi ibe i-priority ukuthi ibe i-number one ukuthi ikhangelele le ndawo yokuthi siyakhuluma le mpilo yabantu lapha. So vele ama-parliamentarians siyakuthaza ukuthi bakhulume kuna ngale i-parliament ukuthi i-health inikwe ibhajeti isephezulu.
Umnumzana Anthony Majongosi uyisiphathamandla senhlanganiso yabongi iZimbabwe Nurses Association. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sizamile ukukhuluma lomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Douglas Mombe Shora. Ikhansili yakobulawayo ithi isiqinisa imizamo yokususa abantu abathenga bethengisa imali ngokungekho emthethweni kanye lempahla ezehlukeneyo abanye babo asebeletha izitulo zokuhlala esitaladeni zaleli dolobho ikakhulu kusukela ntambama amapolisa kamansipala esetshayisile. Umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard uvikwa esithi bayaqhubeka ngokukhulumisana labo bonke abaphathelane lo kulungisa loludaba ama-stakeholders ukwenzela ukuthi kube lokuhleleka. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla sebulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngokwenziwa inhlanganiso yakhe ngalolu daba.
Lokhu saxoxisana lecouncil sisithi kakubekele decongestion of abantu ekusebenzeni and icouncil yabo implementa siyadinga ama-force amapholisa ancedisayo ngokuxosha abantu esitaladeni. So kusiba nganeno yikuthi nje vele ilizwe lethu kalilamali and abantu esesibakhangeleleyo ukubana yibo abasinika imali ngokuthenga njengama-customers sebebaningi kakhulu. So kule competition enkulu kakhulu but sibe sesikhangela thina njengenhlanganiso yethu ebulawayo Vendors and Traders Association. Siyakhuthaza ukuthi bonke kabarejiste amakhampani abo, kabarejiste ama-business abo, kabahlale ngokusemthethweni ukuze besebenze kuhle. Lathi sibancedise, le council ibancedise kanye lo hulumende encedisana lathi ukuze konke siqhubekele phambili sithole sishaye khona lokho okuyimadlanyana esabe sikutholile njalo sikusebenzisa kuhle.
Liyasuthiseka ngemizamo yekhansili yokuthi abathengisayo bahleleke eyokwaba ama-vending bays njalo sokule order yini kumbe lokho kuduba labo ababuya ntambama.
Thina njengebulawayo Vendors and Traders Association siyasuthiseka njalo asomzamo esiwukhuphe sisodwa njengenhlanganiso kodwa uzananzelela sisukuthi vele kobulawayo sokule working group, informal sector working group ehlanganisa ama-associations angu-12 akhangelwa a-recognizwa i-city council kanye recognizwa la-office emhlahlandlela. So ufayinda ukuthi siyahlala phansi sikhulumisane lo council esinjalo sizenze izidlini. So akula association ekhuluma iyoda imeli abantu bani. But sikhuluma sesile database yethu ehlanganisayo wonke ama association ezinformal sector working group. So vele ikwese kuvumelana njalo sikhuthaza labantu bethu ukuthi kabahambe be register bethole izindawo ezokuthengisela ezisemthethweni. So ngokuphiwa kwabo ama base thina njengeinformal sector working group sasuthiseka ngoba ye council yasibiza yaseyabela ngokuthi thina sibangaki ezama base ukuthi mangaki. So uvane ukuthi bonke ababe registered be under association ebathola kulabanye nje izikokodo labanye ababebuya bevakatshile yibo abafuna bebona especially abathengisa ebusuku abanye sebechayisile. Ufanele ukuthi thina njengesasuye sine siyakukhuthaza ukuthi umuntu yisisebenze kasebenze phumule eke bethwela yomoya eke bonela imoli yakhe. So ungabona umuntu esezethengisa le kusene le busuku kusho ukuthi vele umuntu lowo kasuki lapha kalamuhle kalama-responsibilities. So yibobona laba abantu esibakhangeleke ukuthi ngase yabafundisana labo siqoqisana labo bekwazi ukuthi ebusebenzeni kumele ube lesikhathi sokuphumula kube lesikhathi lawo sokuthi usocialize labanye.
Unkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende weMelika usefakele eleMexico, eleCanada kanye leChina imithelo yamatarifs esithi uvimba ukungena ngudlu kwezidakamizwa eMelika njalo uzama ukuhuga osomabhizimusi ukuthi bazevula amabhizimusi abo kuleli lizwe. EleCanada leChina lawa sephindisele afakela iMelika imithelo efanayo. IMexico yona ithi izakwenza lokhu ngempela sonto. IGum Arabic eyingxenye yomhluzi weCoca-Cola lezinye iziwiji emazweni achiyeneyo isikhitshwa ngudlu ngabanye abantu kwele Sudan okulempi yomvukela esabekayo. Zithithibele intathelizindaba ezisakhulayo eZimbabwe kulandela ukubotshwa kukaBlessed Mhlanga osebenzela iphephandaba leNewsday kanye lomsakazo weHeart and Soul TV. Yena oyetheswa icala lokwethula imbiko etshotshozela udlakela. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umhlanga owaxoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza ngodaba lombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usele viki evalelwe esitokisini se-remand prison eHarare kulandela ukwalelwa ukuba ahlawule imali yesibambiso ibail. UGeza watshela umhlanga ukuba sokumele uMnangagwa asuke embusweni ngoba sehluleke ukubusa eleZimbabwe. UGeza ngomunye wabaphikisa labo abathi uMnangagwa kumele aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona amahlandla amabili ombuso wakhe. Omunye wabethuswe ukubotshwa kukaMhlanga nguLeopold Munende okhokhela inhlanganiso yentathelo izindaba yabasakhulayo eYoung Journalists Association.
Ukubotshwa kukaBlessed Mhlanga sokwethuse intathelo izindaba ezintsha ngoba sizibona engani umsebenzi lo usungacina usubafaka engozini yokubotshwa amapholisa even bengenacala njengalokho esikubona kusenzwa ngukhulumende kumhlanga. Engikubonayo kwabasakhulayo ukuthi sebesala ukubhala ezinye indaba ezimayelana le-politics especially ezeZANU-PF.
Wethukile Lokobe Tsai Takawira osebenza ezimele.
Ukubotshwa kaBlessed Mhlanga kwethusela amajournalist asakhulayo kwi-industry kwenza abantu besaba ukusebenza umsebenzi wabo bekhululekile. Kwenza kube lesi kubiza sikuthi se-censorship ngesilungu okuyukuthi abantu bagcina besaba ukureporta amanye ama-topics besithi bezabotshwa. Phezu kwako konke ama-senior journalist njengabomhlanga yibe sibakhangelayo emsebenzini manje nxa sebebotshwa kuyawisela phansi umoya wethu sicina singasila njengokuthi ukuthi sisebenze.
UGracious Nyathi osebenzela umsakazo weMagamba TV laye uthi indlela umhlanga aphethwe ngayo iyamethusa.
Njengabatsha abazintatheli izindaba kwele Zimbabwe uyasesabisa kakhulu nxa sibona izehlakalo ezifana lalesi esehlele uBlessed Mhlanga owe Alpha Media Holdings. Kusuka kube yinto esabisayo ngoba sesinanzelela ukuthi ukwenza umsebenzi wethu sokuyinto ebophisayo. Njalo akusinto ebophisayo kuphela, kuba yinto yokuthi nxa usubotshiwe uncitshwa lemfanelo zakho ezifana lebheyili okumele ngabe uyazithola njengaye wonke umuntu.
Uhulumende uthi umhlanga wephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act kungxoxo azenza logeza mhlaka 27 kuzibandlela lamhlaka 11 kulenyanga. Angatholakala elecala ulakho ukuhlala ejele okweminyaka emihlanu. Okukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists uMnumzana Perfect Hlongwane uthi okwenzakala kumhlanga kuphazamisa intatheli zindaba.
Kunzima kanti futhi kulusizi ukuthi sikhangelene lodaba olufana nalolu. Lapho sithi esibona khona intatheli zindaba zihlukunyezwa, zibotshwa ngenxa yokuqhuba umsebenzi wazo. Ukubotshwa kaBlessed kutsho ukuthi thina njengentatheli zindaba sokungani singabantu esingelawo amalungelo. Kanti futhi indlela yokwethusela intatheli izindaba ukuthi zingaze zakhuluma indaba mhlawumbe abantu kumbe labo abakhokhelayo abaphikisana lazo.
Kodwa umphathi ntambo kahulumende obona ngokukhitshwa kwemibiko uMnumzana Jane Van Mswere uthi intatheli izindaba akumelanga zethuke ngoba umhlanga wephula umthetho.
Section 61 of the Constitution, which is very clear.
Isisekelo sethu sombuso sikubeka sobala ukuba silamalungelo okukhuluma esikufunayo ngamalungelo entatheli. Njengohulumende silemthetho esayibekayo esekela konke lokhu.
Amagqwetha kamhlanga athi aphakathi kokulungiselela ukukhweza udaba lwakhe enkantolo ye-High Court ephikisa isinqumo sikamantshi esokwala ukumkhulula ngemali yesibambiso ibheyili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kweze notho sixoxa ngezigidi ezingamachumi amabili zama-euro, i-20 million euros. Okuyimali ethulwe namuhla eHarare libhanga le-European Investment Bank libambisane le-Stanbic kanye le-African Caribbean and Pacific Trust Fund eyokuthuthukisa abesifazana. Akuvezwanga ukuba kuyini okuzafunakala ukuze abesifazana benelise ukuboleka imali. Sixoxe lo nkosikazi Pretty Mpofu olebhizimusi ethengisa impahla.
Ibhanga libuye lento enhle kakhulu, kodwa uhlupho esisuka sibe lalo thina amavenda esingathi singamavenda amancane abathengisa emgaqweni. Usizo olunjalo olabe lubuya lamabhenki esikhathini esiningi lisuka lufinyelele nzima. Sithi thina esingela ama-registered companies sikhangelela le ndaba ekhona kulezi nsuku ezimra ukungenangena kumabhizinesi ifuna ama-tax clearance. Kithi thina esiyabe singela ama-tax clearance nxa kubuya usizo olunjalo olubuya lamabhenki esikhathini esiningi sandi ukuthi thina esithengisa esitradeni alufiki kithi uncedo olunjalo. Kuyakube lula nxa kumbe singathi lubuya vele lulande ukuthi lulande abesitradeni, kodwa nxa sekusemabhenki kukalutshwani ukuthi thina esiphila ngokuthengisa okuyimsikanyana kwethu khonokho okuncane ezitradeni siluthole usizo olunjalo.
Pho kumele benzeni abaqhuba inhlelo ezinje?
Sikhangelele khona lokhu ukuthi angazi ukuthi sokungayenzwa kumbe angazi umkhankaso wokuthi isitede ukuthi imali ezinjalo zifikele kubomama asebelamabhizinisi vele aseregistered. Akuqalwe ngabomama abasasele lamabhizinisi asathuthukayo, amabhizinisi amancane. Bona labo mama bangamavenda abatholakala esitradeni esingakhangeleli ukuthi imali enjalo iqale ikhangele abantu abanjalo ukuthi iyaphezulu ukuze labo bathuthuke from amabhizinisi abamancane okuthengisela esikladeni kusasa bezithelezelela amabhizinisi amakhulu. Manje uhlupho olemali ezinjalo yikhona lokhu futhi nxase lufikile kuzafunekala abalama-registered companies okuyikuthi thina esingamazenda esiphansi esithengisela emgwaqweni asirejistwanga asikafiki ezingeni lokuthi sithi siba lama-registered companies. So besingakhangelela ukuthi nga kuyaqalwa ngathi thina esiphansi esisafisa ukuthi ngathi sithuthuke siphumelele sibe lama-business asemthethweni.
Ye, selizwile-ke ukuthi kulo hlelo olunje kuyini elingakwenza ukwenza ukuthi abantu bebuye khona ngapho bezelivezele ukuthi kumele lenzeni? Kumbe lina lisihambele khona ngale Stanbic lifikele khuluma labo, akwenzi khonokho?
Hayi, kuyayenza. Esesingakwenza ukuthi sesingahamba siyezizwela ngoba kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi ube lolwazi. Le Bhayibhili liyakutsho ukuthi abantu bayaphela ngokungabi lolwazi. So sokuqakathekile ukuthi omama sesingahamba ngokuningi siyezizwela lathi okufunekayo ukuthi kufunekani, kufuneka lokhu nalokhu. Lathi bese sisitsho izikhalazo zethu ukuthi hayi, thina besibona ukuthi nga kungaba nje lathi kungasisebenzela.
Ye, kuyini okuhluphayo nxa lithola izimali? Kuyini vele ongathi kuyalikhathaza kakhulu? Kumbe vele liyithola imali ngisho lakancane?
Hayi, imali ukuyithola yakhona kunzima ngoba kufunakala isikhathi esingunikwa esithi thina ngabalama-registered companies. Kuzafuneka o-collateral. Thina vele sithengisa emgwaqweni, yabe ngiloku ngumsika kwami ko-$50 ngiyithatha ngathi leyo collateral. Kulezi nsuku ngesikhathi sokuthi izimra ivele isithumile ngokufuna ukuthi abantu babhadale i-tax. Khonokho ukuthi uyabe ungalayo i-tax clearance yezimra, ibhenki ukuthi kunika imali izafuna ukuthi ube le-tax clearance yokutshengisa ukuthi uyalandela imithetho yezimra. Nxa ungalayo kunzima vele ukuthi uyithole. And okunye futhi yindaba yoku-formalize ngoba thina abaningi esikwi-informal sector kukhangelela ukuthi uqale u-formalize ube yi-formal, ube ku-formal sector ukuthi la ukwanisa ukuthi ufinyelele ekutholeni izimali zokubolekisa. Ukuba ku-formal sector yikhona ukuthi ube lamaphepha akwanileyo okuthi usu-registered. And esikhathini esiningi ukuthi u-aplayele into ezinjalo kuyabe kuthatha isikhathi, okuyikho okufuna kusenze sizihlalele vele sesizigcenzile ekhareni sesikhohliwe ngakho lokho okuthi sifomalize amabhizinisi ethu amancane.
UNkosazana Pretty Mpofu ngomnini bhizimusi ubexoxa lo Gibbs Dube ekobulawayo. Sizwe imbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 iyabulisa mahlaba ezulu, sizwe sakithi, sizwe simnyama. Sethemba liphilile ke lonke basakazi. Ngibulisa kunye labalaleli kuzo zonke indawo. Umbuzo wami ngizawubhekisa kubaba uMoyo, umkhokheli webandla le-MRP. Indaba leyi bathi into esihamba isikhathi esingakanani ukuthi iyelunga njengoba ilonke ihlelwa, kuhamba njani, inkulumo yakhona ithini ekuyihleleni kwangikhona mangabe kukhulunyiswana njengento eyaziwayo ukuthi kwahamba njani laphana kwagcina sokuhlanganiswa. Into yakhona sikuliphi banga ekuhambeni kwayo kokuthi kuzoba into yanini ukuthi iphuthe kwaze lokhu okwaziwayo ekuhambeni kwesikhathi. Into yakhona umbuzo wamsekuthini iyaphetha nini ukuze abantu bebezazi ukuthi ha-a isivumelwano sithi loba kuthiwa. Iyo nje umbuzo engudlilisayo wona lowo. Ngajabulisa uma ngathola impendulo. Ngincubo okhulumayo. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, salibonani, linjani Studio 7 okhulumayo? Nguhlakalani uhlakanyane owapheka obembanje obaqeda amazinyo. Mina Studio 7 ngilombuzo kangiyena owepolitiki, kangiyena owe-MRP, kangiyena owezanu ngumbowani. Kodwa Studio 7 bembuza ukuthi ngempela kulo baba lo kuthiwa ngundibale we-EFF Zimbabwe emzwe ephikisana lo-president webandla leMthwakazi Republic Party, uMqondisi Moyo. UMqondisi ekhuluma ngokuqunywa kwelizwe, yena ethi lokho vele kakungeke kwenze. Mina indlela engimuzwe ngakhona lwana ubaba uthi uyi-opposition, but mina ngendlela engimuzwe ngakhona uNdibale kaso-opposition, inkulumo yakhe ngezani.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Kuhlelo Live Talk lamhlanje sixoxa ngokukhangelelwe ukwethulwa ngomongameli weMelika umnumzana Donald Trump edalele ePhalamende lamuhla kusihlwa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamilinkomo.